okwenziwa ngabezanu PF lokhu kukhanya sokusethusela iningi lalabo abangakayibhalisela ukuvota ngoba bethi abazi ukuthi lezo nombolo zithathelwani nanku izizathu abaziphiwayo zokuthola usizo bengazemukeli. Unkosikazi Lindiwe Maphosa ongumgcini sihlalo wabatsha webandla leMDCT eGwanda uthi ngempela amalunga ezanu PF ahamba ebhala phansi inombolo zabantu njalo sebeke bazama ukuxoxisana lekomishini ebona ngezokhetho eZek ukuthi bavinjwe ukwenza lokhu kodwa lokhe kuqhubekela phambili.
Abantu abebandla ezaziwayo ibandla lezanu PF abahamba becela ama registration slips ebantwini bethatha ama serial numbers ene ngabe kwenza lokhu bathi bayisebenza ukuthi umuntu akwazi ukuthi afole funa ngaba yirayisi funa ngaba yini udlalele kulethile ebantwini. So khona kuhlala kuletha kwesaba ebantwini bagcina bengasakwazi ukuthi indaba yokuthi baphiwe ukudla kube kulokunye okufihlakeleyo kumele ukuthi kwenzakale.
Evumelana loMaphosa unkosikazi noMagugunare uthi abantu bezanu PF bayabhoda bebhala amanamba bethi babhalisela abantu amaproject azabuya. Unare uthi lokhu akusiyonto eqalayo kodwa kuyaqhubekela phambili.
At first babebhoda bewathatha bethi bayenza amasele awezanu PF. Kharesi manje sokulabanye futhi ababhoda bebhoda bethwele amabhuku behamba bebhala abantu futhi besithi bacela lama-registration slips. Kuqala kumayouthi babekhona futhi abanye ababebhoda ngamaphepha babhala abantu bafuna lama-registration slips ukwenzela ukuthi kulama-projects abuyayo aso abantu abangarejistanga futhi.
Unkosikazi Velisiwe Nkomo owemalalumbe ebulilima West uthi inombolo zabantu bezibhalwa ngesikhathi kuholiswa ukudla njalo behluleka ukuthatha amanyathelo ngoba amalungelo bengawazi njalo abantu bayethuselwa. Uthe uyesaba ukunqolonga abakwenzayo lokhu ngamabizo ngoba engasala esehlaselwa.
Emakhaya lapha akuzange kuthathwe amanyathelo athini ngoba abantu bayabengazilungelelwa ukuthi nasodwa yithi esathatha amanyathelo ukuthi sibone ukuthi siyatshela abantu ukuthi hayi lokhu abakwenzileyo ayisikho kodwa kwasokwenzakele ngoba bathi bayinitshwa sibili kwathiwa ithathwa ngabantu njalo abanye bayesaba lokuthi behambe bebhalisa ama-serial number abo ngoba bekwazi ukuthi akula mvumo ukuthi i-serial number ye-voters registration slip iyaziwe nomunye umuntu.
Olwela amalungelo oluntu eseGwanda unkosikazi sichasisile Ndlovu uthe isenzo sezanu PF esokuthatha amanamba abantu akulunganga njalo izanu isisephula isisekelo sombuso ngokupha ukudla bebandlulula abantu. Uthe khathesi sokuyiwa ekhethweni kutshengisa ukuthi sekuqala ukugqila okwenziwa libandla lezanu PF.
So bathi nxa umuntu engabhalisa kuyabalula kibo ukuthi bemnikeleyo rayisi. So bona lokhu bakwenziswayo ukuthi bafuna ukwenza i-register yabo yokunanzelela ukuthi bangaka abantu abazabavotela. Thina njengabantu esikhangele ilungelo loluntu sithi lokhu kubi akulunganga. Izanu PF isiqila i-constitution ayisalandeli i-constitution ngoba i-constitution yona ithi kungabi khona ukubandlulula kwemihlobo kanye ngendlela ezombangazwe.
Isiphathamandla seZek umnumzana Innocent Ncube uthe lesi senzo sezanu asikho emandleni abo kodwa amabandla ayazenzela inhlelo zabo kodwa ababavumeli ukwenza lokho endaweni lapho abasebenzela khona.
Lokhu yana kakukho emandleni ethu. Ama-political parties siyabatshela labo balenhlelo zabo bathi izinhlelo zabo kodwa ke nxa bekwenzela kuma-registration centers sibakhuze sithi hayi sukani lingakwenzeli lapha ngoba lapha iZek esebenzela khona. So balendlela zabo abenza ngazo thina lokhu yana sila umgoqo ngikho kodwa ke nxa sibabona besenzela emehlweni ethu siyabavala siyabasusa bayekhatshana.
Unobhala jikelele wezemithetho ebandleni lezanu PF umnumzana Mnyaradzi Paul Mangwana uvumile kuviki ephelileyo ukuthi ibandla lakhe liyathatha inombolo zabantu ababhalise ukuvota ethi lokhu bakwenzela ukuthi babe lesiqinisekiso sokuthi amalunga abo abhalisile ukuvota. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.